siyalamukela ku Studio 7 ngensonto ziku 14 kuNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ugacha oluqoqa lokugcina iziphala zegazi olwe National Blood Services of Zimbabwe solukhuthaze uzulu ukuthi azinikele ukupha igazi ukunceda labo abayabe behlelwe ingozi ezitshiyeneyo. Ngesikhathi umhlaba unanza iWorld Blood Donor Day. Iningi elizweni lithi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi okubangelwa ukuvalwa kwamankampani ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe. Kweziphathelane labatsha sixoxa lonkosazana Sizwile Nyamande ongomunye wabasakhulayo olubhekise ngapha kwele Melika kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugacha oluqoqa lokugcina iziphala zegazi olwe National Blood Services of Zimbabwe solukhuthaze uzulu ukuthi azinikele ukupha igazi ukunceda labo abayabe behlelwe ingozi. Inkuthazo le iphuma lamuhla kunanzwa ilanga le World Blood Donor Day emhlabeni jikelele njalo iziphathamandla ze National Blood Services zinanzele lilanga emkhosini obukobulawayo izolo. Sixoxele sikhulumeli se National Blood Services of Zimbabwe umnumzana Sifundo Ngwenya. Oqale ngokukhuluma ngesikhalazo sikaZulu esokuthi igazi liyadula ezibhedlela.
Into enzakalayo ngegazi kula indleko ezithize esizitholayo njengenhlanganiso ukuze igazi lihluzakale. Engingakubika ke njalo ukuthi uncedo ekutheni size sithole igazi elihluzakele kahle solulutshwane futhi-ke lungabe seluvele seluphela phecelezi kasiselalo ngasizathu sokuthi umumo womnotho kawusimelanga kahle kwelakithi lapha. Ngalezo sizathu-ke sisebenzisa i-cost recovery model yena leyana yokuthi othe waphathiswa laye uzasinika isitakafana soneso ukuthi lathi sisitate sidlilisele komunye uzabe edinga uncedo njengaye nxa kuyukuthi singaqhubeka siqhubekisele ngaphambili impilo. Njalo indleko ezinye esinazo lapha esisebenzela khona kulombane lo wamagetsi kube khona amanzi kube khona njalo nemkandweni khona lapho esilondoloza khona igazi kuyikuthi lezi moto eziphuma ziyakhankasa ezigabeni ezithiyeneyo kanti-ke nempilakahle yabasebenzayo bakhona kumele labo benakekelwe ukwenzela ukuthi baphuthume labo bahambe ngemisebenzi yabo balondoloze begcine lezimuli zabo kahle. Ngakho-ke indleko zonezo abantu abakhala ngazo ziyimbangela yokuthi kasisatholi usizo olweneleyo oluvela kunhlanganiso ezingaphathisa inhlanganiso efana naleyethu ukuthi sithole ukuthi sixhaseke kahle.
Lingabatshela wapha amazwi abantu babungu Ngwenya ngokuqakatheka kokunikela igazi?
Bakithi akula muntu ophilayo ongafisa ukuwela engozini, njalo ingozi kazi zishayeli ucingo kumbe zisazise ukuthi sekukhona ubungozi obulaphana. Zenzakala lati siphithekile ngokuzama ukuthi sizixhase empilweni ngezincediso zethu ezithize emisebenzini yethu. Pho-ke ma sekunjalo, isizwe esihle yisizwe esihle ngokulungiselela ikusasa. Nalokho kungeke kwanakekela ukuthi kungenzakala mathupha-ke siyabacela ngobuningi babo ukuthi kabaphakamele phezulu bayanikeza igazi ezindaweni lapha esiyimiswe khona. Kobulawayo sise-UPA ngemva kwesibhedlela nje khonaphana kuzokuba le ndawo esilayo njalo bekobulawayo laphana ku-Fort Avenue lojosato ngogara kube njalo lezi ndawo egweru e-Showgrounds laphana emaswingo eceleni kwesibhedlela i-Main Hospital eharare kumazoe street neceleni kwe-Parrenyatwa Hospital kokanti-ke emtare lakho sikhona futhi kanti-ke zikhona imota zethu eziphuma zikhankasa kumphakathi nsuku zonke ukwenzela ukuthi igazi leli lichaphakele ezigabeni zonke zelizwe. Kukanti-ke njalo ewange siyatholakala kusunga road eceleni kwakobhada ukuthi abafisa ukuyanikeza igazi baye khona. Onganikeza igazi ngumuntu oleminyaka engu-16 kusiya ku-65 ecinde ngumqemane elesi.
Umnumzana Sifundo Ngwenya yisiphathamandla senhlanganiso egcina iziphala zegazi e-National Blood Services of Zimbabwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Inengi elizweni lithi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi okubangelwa ikuvalwa kwamankampani ngenxa yokubhidlika komnotho welizwe. Studio 7 isanda kuxoxa labathengisa ezitaladini, ingcwethi ezigcobungula ezombusazwe, izisebenzi labanye abaninginingi abatshengisele ukukhathazeka ngendlela umnotho welizwe oqhubeka ubhidlika ngayo. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eyebulawayo Upcoming Traders Association, umnumzana Dumisani Ncube uthi amankampani ayavalwa ngobuningi bawo njalo kulutshwana okunye abantu abangakwenza ukuziphilisa.
Isifiso sethu ukuthi njengoba sikhangela iconomy enzima kangaka besifisa ukuthi konkona kalesi njengoba ubona industry value sobe sikhangela ukuthi wonke umuntu athole izindawo. So sizama ukuthi silwise sibili ngoba abantu laba kumele ukuthi babe labo the honest living ngoba bazama ukuthi baphile laba bantu.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions usola iziphathamandla zamankampani amakhulu esithi yizo ezibangela ukuvalwa kwawo.
Kodwa isuku ukuthi izisebenzi ezingikhuluma ezihola ama-150 ama-200 kodwa ungakhangela labana abaphezulu e-executive group uyathola umuntu ehola imali esesabekayo elama-petrisekuyalele company ca eceda kathehle indlu ngale bhadalelwa umaize ebhadalelwa ugarden boy ebhadalelwa yibe uhlupho lololo pho nxa isebenzi kubona kwakukusenzakala siza kukhola njani ikamana elamali laba bakhatha ama-tax abo as long as bona befuna ukuthi baqhubeke ezinotha ngamandla izisebenza soyisithule that sizadimanda ukuthi sifuna i-poverty bottom line and nxa bendingangalawo ma-tax pho ungakuprova njani imali yethu sasikhona ngoba nxa usihle ukholisa asidleni sonke.
Kodwa umnumzana Bulisani Ncube oyingcwethi ecobungula izombusazwe njalo engusomabhizimusi usole uhulumende ngenyathelo athi uzalithatha elokwenqabela amankampani ukuthi axotshe izisebenzi i-retrenchment mahlayana.
I-labour health kayivumi ukuthi umuntu umehlisele iholo lakhe njalo akekho ongavumi ukwehlisela iholo lakhe. Mina ngingathi kuleli lizwe nxa engafika amakhampani amathumi amabili anelisayo ukuthi ukuholisa izisebenzi zawo ngenyanga ngenyanga angaba yinhlanhla kodwa kimi ngithi kawafika ivinithumi nakwalisayo amakhampani ngikhathesi sikhumisise ukuthi kunzima ngezimo zomnotho ukuthi kunzima njalo kube lesi problem yokuthi lazi izisebenzi nanxa bebona ukuthi lapha kuphuma ilutho baya lokho bedimanda umholo omningi lokho bedimanda umholo omningi kabafiki ukuthi bethi kathi khonapha vele sidimanda umholo siwuyawuthola ngani lilitsheleli kathi amazaza afuma njani elitsheni abafiki sona isikhathi.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries umnumzana Busisa Moyo laye ugcizelela ukuthi ikusasa yamankampani la ingaba ngcono uhulumende engaguqula imithetho ephathelane lezomnotho welizwe.
Kumele sisebenze ndawonye osomabhizinisi labakuhulumende ukuthi siyenze imithetho into eqakathekileyo lapha kasomali imali inandela imithetho yenelisa amabhizinisi ukuthi asebenze. Umsebenzi lo omkhulu wokuthi silungise imithetho yenza ukuthi amakhampani i-policy environment kusebenzeke nxa singalibala khonapho nxa singakhutha khonapho ye kuliqiniso elibuhlungu ukuthi amakhampani azabe lokho evala azabe lokho edinga ukuthi akhiphe abantu emisebenzini azaloko alela abantu ukuthi bangaqathi kutsha sikhalazo esikhona kuma-members ethu ukuthi imithetho bakithi iyasisinda akusasebenzeki.
Ibandla leZANU-PF lihlezi lisithi uhlelo lwezimaset kanye leminye imizamo eliyenzayo izavuselela umnotho welizwe. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya ezandleni zikaNtungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngoNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lo sizwile Nyamande ongomunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Ngiyakwamukela kohlelo Nyamande.
Ngiyabonga baba Nkomo, ngiyathokoza njalo kuba nawe emsakazweni.
Akusensuku zatshwala ukubana lize ngapha, kuyini okukhangeleleyo?
Phansi kwalolu hlelo ngikhangelela ukuthi mina njengomntwana waseZimbabwe osakhulayo ngithola ukuhlanganisa imicabango labanye abasakhulayo abavela e-Afrika, ngithola ukuhlanganisa imicabango njalo labanye abavela eMelika, sithola ukuhlanganisana sidiscussa ngezentuthuko e-Afrika nasezigabeni zethu ezijiyeneyo ezivela kizo.
Kunhlanganiso yakho wenzani kahle kahle, ubaphathisa njani abasakhulayo?
Mina okwakhathesi ngisebenza ngiphansi kwenhlanganiso ethiwa yi-Environment Africa, nenhlanganiso eyasungulwa elizweni laseZimbabwe. Kukalutshwana ukuthi uhlangane le nhlanganiso esikhule kangaka ngoba isisebenze emazweni athile awe-Afrika okuhlanganisela iMalawi, iZambia, iZimbabwe leMozambique. Umsebenzi wami uyihlanganisa labantwana, uyihlanganisa labasakhulayo, sikhangele izigaba ezithiyeneyo eziphathelane lokuthi abasakhulayo bangaphatheka njani endabeni zentuthuko lapha abavela khona isiyafika lasesigabeni sokuthi kufikelele esizweni, wakontributha kanjani, wakhuluma kanjani izindaba ezibahluphayo, ezibathintayo, bathola kanjani futhi usizo. Umsebenzi wami njalo uyangihlanganisa labalimi abasemakhaya endaweni yase-Wanje District, lapho engisebenza khona ukubasiza sibathuthukisa ukuthi benelise ukuthi baziphilise, bathuthukise izimuli zabo, bathuthukise njalo nezigaba abaphila kizo.
Ungathi balothando yini lokuzinikela ontanga ngokulondoloza ezemvelo njalo bazisebenzisa njani ukuzithuthukisa?
Sengisebenze nenhlanganiso ye-Environment Africa kusukela ngo-2007. Ngisebenze kabanzi nabantu abatsha kubalisela kakhulu kusukela ngomnyaka ka-2010. Lapho engihlangane khona labantu abatsha embathole bezele besebenza lale nhlanganiso, ngahlangana labo saqalisa ukuxoxisana sibambisana. Okwakhathesi ngikhuluma bakhona abantu abatsha engibabonileyo bekhula sikhangelane lezokulondolozwa kwemvelo. Njengoba ungabe ukwazi ukuthi iWanje District yindawo evele iyame kakhulu kwengathi mina ngama-natural resources ngesikhiwa, singakhuluma ngezokwemba kumayinwa i-coal amalahle eWanje, sikhulume ngezinyamazana i-Big Five ngesilungu itholakala eWanje, sikhulume ngezamanzi silezambezi river eWanje District. Ziningi ziyabalisela, sibabonela abantu abatsha bephakama bexoxisana labanye emhlabeni futhi ngendaba zokuguquka komumo womkhathi esithi thina ngesilungu climate change. Sibabonile futhi behlangana lengatha ezishiyeneyo bekhuluma ngezindaba ezifanana le-waste management emadolobheni ukuthi izibi ingcekeza iphathwa kanjani. Ngingakubalisa kuningi abantu abatsha abakwenzileyo, kodwa ngamafithane ngibona engani ngifuna ukuthinta kukhona lokho kuphela.
Kuyini okumqoka okulobe phansi wazitshela ukubana lokhu kungani kuyamphica kathesi, ngifuna ukuya kufunda eMelika ukubana nxa ngiphenduka ngibe sengikwazi ukuthi kwenziwa ngalindlela?
Njengomuntu omutsha ongowesifazana futhi sasithola ukuthi kuyakhulunywa kabanzi ngokuthi abantu abangabomama bathatha kanjani amathuba okuthi bakhokhele ngezigaba ezijiyeneyo ezindaweni ezijiyeneyo. Ngiyafisa kakhulu ukuthi ngithole ukwakheka ukwenzela ukuthi lami ngibe ngumuntu ongumama, ngibe ngumuntu omutsha owesifazana ozaphakama ekukhokheleni izigaba ezijiyeneyo ku-community esiphila kiyo. So ngingathi mina ngikhanyelela ukuthi ngikhule njengomkhokheli. Ngikholwa lokhu ukuthi ngihlangana labanye bami abavela e-Afrika, ngihlangane labanye futhi abaseMelika, ngizathola ukwakheka nokusizakala. Yikho lapho engikhanyelele khona kakhulu.
Uzabe ukuliphi ikolleji?
Ngizabe ngise-Arizona State University, SMU. So engifuna ukukuthiyela abanye bami yilokhu ukuthi kasiphupheni, sifinyelele amaphupho ethu, siwaphile, siphakame.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo enyamande sizabonana kusikhatshana esizayo lingafika ngapha.
Ngiyabonga kakhulu baba Nkomo. Ngiyathemba ukuthi sizaqhubeka sibonana sihlangane njalo sixoxisana ngale program yeyali emthokoza kakhulu ukuthi ngibekiwe.
Beli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo nkosazana Sizwile Nyamande ongomunye wabasakhulayo abaza ngapha eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. USizwile usebenza lenhlanganiso ye-Environment Africa njalo usebenzela eVictoria Falls. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngintungamile Nkomo.
Sibonge untungamile Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Idolobho lakoBulawayo seliqalisile ukubomba iqembu lenguqu elabafana elizamela leli dolobho kumidlalo yabasakhulayo ezaqhutshelwa edolobheni laseMotare ngenyanga kaNcwabakazi. Intatheli izindaba ithi ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlali waduma edlalela iqembu lesizwe lamaWarriors kanye lamaqembu athile eZimbabwe Saints kanye leli Dynamos uAgent Sawu nguye ophiwe umlando wokukhokhela iqembu labafana abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili elizamela idolobho lakoBulawayo kumidlalo yalonyaka ye-National Youth Games. USawu nguye obevele ephethe leli qembu kwiminyaka emithathu eyadlileyo njalo isiphathamandla senhlanganiso yezifa koBulawayo. Umkhululi Mthunzi uthi leli qembu liqhuba kuhle kakhulu ngaphansi kwenkokheli kaSawu.
Uzananzela ukuthi in the past 4 years, 2012, 2013, 2014, the 3 years less, isquad sethu sesifike kufinali kabili. So lokho kuyajengisa ukuthi siya develop as a province.
USawuthi yena kungumlando wabaqeqetshi bonke abasebenzela edolobheni lakoBulawayo ukuba babambisane ukuze baphumele iqembu eliqinileyo elingenelisa ukuthatha isicoco segolide khona le Mtare.
Coaches, umsebenzi wethu ukuthi sincedisane to identify if you feel umfana ule potential yokudlala ku province yethu uma under 20, feel free to recommend, sizama assess.
USawu usebenza ndawonye loShadrack Mlawuzi onguye ongumsekeli wakhe kuqembu leli, ikanti imanager yeqembu nguMarco Dube. Lo nyaka imidlalo yabasakhulayo le ingenwa yilabo abazelwe ngomnyaka ka-1996, njalo uMthunzi uthi iqembu lakoBulawayo lizaqhubekela phambili lidlalisa labo abangakafikisi iminyaka engamashumi amabili, hatshi ukuphatheka kwimizamo yokuqilibezela.
Into endithabisayo ukuthi abafana bethu esibahambisayo yi-right age group. I think uyanazela ukuthi iBulawayo vele most probably yiti province elwalobuqile borena.
Imidlalo yalonyaka ye-National Youth Games izaqhutshelwa edolobheni leMutare kusukela mhlazili-15 kunyanga kaNcwabakazi, njalo ikhangelelwe ukuba ifike emaphethelweni mhlazingama-23 kuleyo nyanga. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ukuzigqiba ezalamhlanje kesikhangele ebesilazo. Ugatsha oluqoqa lokugcina iziphala zegazi olwe-National Blood Services of Zimbabwe solukhuthaze uZulu ukuthi azinikele ukupha igazi kunceda labo ababe behlelwe ingozi ngesikhathi umhlaba unanza iWorld Blood Donor Day. Iningi elizweni lithi impilo ilokhu iqhubeka isiba lukhuni ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi okubangelwa ikuvalwa kwamankampani lokubhidlika komnatho welizwe. Sixoxe lo nkosazana Sizwile Nyamande ongomunye wabasakhulayo olubhekise ngapha kwelemelika kuhlelo lweMandela Washington Fellowship. Hayi ke siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vateereri.
Good night Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.